mina engikwaziyo ukuphela kwe-MDCT into ebekhona ukuthi abantu bebe lembono ehlukeneyo. Omunye lomunye ke wasekhuluma owakhe umbono. Kuzala uPF ukuchitheka igazi. Ngingakutshela ukuthi kuma-primary elections wona lawadlile awezana uPF kufe abasekeli bezana uPF abanengi kuleli lizwe, ikakhulu kusukela e-Midlands province kuqansa kusiyali. So ke kuzala uPF siwubonile umsindo intra-party violence ibonakele ilokhu ikhona. Ngihlangane lamanye ama-MP awezanu awadliweyo kuma-primary election akade besitsho bona ukuthi khona izinduna zabo zihambe zaphiwa imali. Ziphiwe imali ukuthi zibize izakhamizi zonke zizitshele ukuthi onguye okufuze ukuthi abe yi-candidate yezanu ngobani. Wayenzakala badliwa ama-MP ngenxa yokuthi osabhuku o-chief babiza abantu babahlalisa phansi babatshela ukuthi lapha oyi-candidate nguzibani. Oyayekela ukuvotela lowo muntu ngahle ebekwazi ukuthi kulesi sigaba akasafunakali. I-violence ekhona kuzanu PF yona le. Thina kwe-MDC hayi asiyiboni, angikayiboni. Ngikhuluma kanje mina kathesi ngiphuma phakathina komhlangano we-consensus, abantu bayahlabela bayagida, bekunabantu akade benchallenge abafika ku-6 bawithdrawile bona ngokwabo bodwa. Abantu bayajabula bagoni wehlukene la kuzanu PF.
Isehlakalo ikakhulu lesiyana esenzakala eBuhera kungcwatshwa owayengumkhokheli webandla leni. Lezinye kobulawayo lapho okwagijinyiswana khona.
Kwakunabantu bedrama, ama-comedians, ababefuna ukuthi nje bebukwe ngumhlaba wonke ukuthi khona bona bakhona ngenxa yokuthi kule njongo yayivele ikhona. Sakubona njalo ivinda laphana sokuthiwa khona kulabatshayiweyo kobulawayo. Abantu sebephuma bele mpikitsha yokuhlatshwa i-injection. Hlatshwa injection ngoba kuthiwa utshayiwe. Angiwazi umkhuhlane wokutshaywa mina abantu bephiwa i-injection. So ke kuningi okufuza ukuthi abantu bekucubungule bengakakuthathi face value. Ukuthi ngoba i-Herald kumbe i-ZBC TV ikuthilo kakutsho ukuthi khona itsho okuliqiniso.
Inhlanganiso leyi ithi i-Mashonaland Central ngenye yezigaba etshengisa izehlakalo zodlakela eziningi. Lina kodwa kuyini elikubonayo nxa selikhangela ilizwe lonke jikelele?
Akukabi bungcono sithandekile, akukabi bungcono. Into esiyenzakele kuphela ukuthi izanu PF isitshintshe istrategy se-violence. Nxa kuyukuthi laphana babetshaya mgceke khathesi sebetshayela phansi. I-violence ilokhu inengi e-Mashonaland Central, ilokhu inengi e-Mashonaland East, ilokhu inengi in some parts of Mashonaland West. Iyatholakala emaswingo emathebeleni, nothi hayi asike zwalutho kangako.